thina eBuffalo New York sizwile imijana asatholanga iwindi eningi. Izulu yenze likhona kodwa leli izulu nje elisinadayo eliwisihlahla lapha nalaphana lathatha la magetsi kodwa hhayi thina sebili hhayi sile sakhompela kodwa hhayi siyakwazi ube eNew York City okungani seduzane lathi kakhwile misebenzi esihamba siyafika khona kube lomonakalo isikhathi esiningi i-flooding i-transit yakhona silo-flooded kodwa hhayi thina ngokwethu hhayi singeke simakhala naleli zulu ebelikhona abakanti hhayi bakhona abantu abawelwe yisasa balima kwizindlu kuze kwaphuma amakhetha kodwa hhayi thina lapho sikhona hhayi singeke sakhala kangako.
Bathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa nguhulumende?
Yebo, uhulumende weMelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadikileya ukuthi i-disaster. So nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zikahulumende lama-department athize kahulumende kumele bephume nama-resources wabo bencede. So hhayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibonele umongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hhayi leyi disaster sibonile njalo ingatsha zikahulumende ezingena ifema ne-CDC ye-Department of Housing and Urban Development. Sibabonile nje hhayi bayabonakala from njalo khanya bayasizwa abantu bebapha ama-temporal shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hhayi uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricane season belakhona inyanga yonke kodwa u-Ida ube ngu-number 5 top 5. So hhayi i-government ikhiphile konke ama-resources azaba unceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzela la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udinga la flood insurance nxa imota yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala i-regular insurance yemota kayisoze ikuncede ngoba ayikhabi i-flood insurance. Lezindlu eziningi nxa uthi indlu yakho yayingadinganga i-flood insurance ngoba kwakuthiwe hhayi indawo engaflatiyo khathesi sobonakile kunje kungenzakali ukuthi indlu yakho ingatholi i-flood insurance coverage. So hopefully ingatsha ze-government izosiza abantu